Kusenza futhi sikalise ukukhangela phela indaba eziphathelane lamalungiselelo ayenziwa United Nations ikhangela ukuthi singenza njani, kuyini esingakwenza okungenza ukuthi umhlaba lo siwulondoloze ukwenzela ukuthi lezi zizukulwane zethu, lezi zizukulwane zabantwa bethu lazo, labantwa bethu izizukulwane zabo bathole umhlaba uyindawo enhle, ulondolozekile, uphileka. Kutshengisela ukuthi abantu bangaba lamano okwenza okuningi esingakwenza. Kodwa Nkomo, ngithe ma ngikhangelisisa konke khonokho, ngaba nemibuzo engizibuza yona ukuthi uSir Richard Branson lo esikhuluma ngaye ngumBritish, ngezinye indlela wenze konke lokhu, yebo kambe umele uluntu umhlaba wonke jikelele, kodwa abakhanya bekuthakazelela kakhulu namaBritish. Ngakhangela uJeff Bezos, ngambona futhi engum-American, even sebeqeda bengilandela abentatheli izindaba kade bekhona pho ilauncha from i-launching pad i-rocket yakhe ingena isiya ku-space. Bekhuluma besithi this is a big gain for America, America has done it. Ngazibuza mina ukuthi manje mina njengomuntu omnyama, njengomuntu we-Africa, kuyini okukhona esingakwenza lathi ukuthi sitshengisele ingqubekela phambili enhle kangaka, etshengisele ukuthi lathi sikhangelele ukuthi kusasa labantu bethu lingasala lilolutho.
Sesike sezwa dokotela ama-astronauts lama-scientists aseke aya emkhathini kwi-International Space Station. Esithi athe khonale ekhangela emuva phansi abona umhlaba nelihlo elehlukileyo. Alubana kuthe kwaphumelela abantu abaningi labo venelisa ukuya emkhathini, ubona lokho kungaphathisa yini ekulwisaneni lokuguquka komkhathi ukuze silondoloze imbumbuluza le engumhlaba esithi likhaya lethu?
Ngibona ngani kungaphathisa nxa abantu ngobuningi babo benganelisa ukuthi bazwisise okukhulunywa ngama scientist lawa athi nxa ehambe ku International Space Station akubona abuye kukhuluma, ngoba babe balutshwana bebuya bekhuluma bakukhulumayo. Nxa kungaba lento enjengaleyi osokulethuba lokuthi abantu abaningi sebekwanisa ukuthi baye ku space. Nanku phela uSir Richard Branson uthe evele ekuspace wabuye ekhuluma naleyo into eyikhulumayo. Wabuye sithi uthe ephezulu le ekhangela umhlaba ebona ibhola lomhlaba, wafikelwa ngumkhumbulo wothando lomhlaba lokuzibuza ukuthi kuyini esingakwenza ukuze siwulondoloze umhlaba lo ngoba uqakatheke kakhulu. Konokhiyano okumenze wafikelwa umkhumbulo lo bekuyikuthi ubekhona phana, wabona ukuthi kuningi okwenzakalayo okuswelekayo okwenza ukuthi umhlaba lo njengekhaya lethu singawuphathi kuhle. Bengibona lami kuyikuthi aluba kungenzeka kuhamba abantu abaningi banelise ukuya kuspace bebuya bekhuluma inkulumo efana nayo, mhlawumbe indaba ye-sustainable social design, sustainable social development, lama millennium development goals awu United Nations, lakho konke inkulumo ezinjengalezi singanelisa ukuthi sizithathe ngokuqotho Nkomo. Ngikhuluma kunjenje singabantu abangawuhloniphiwe umhlaba wethu esiphila kiwo, siyadlalisa amaplastiki Nkomo, siyadlalisa izinto eziningi esingathi zibhidliza i-ozone layer, senza izinto eziningi esingalunganga Nkomo. I-waste esiyiproducayo esiyikhuphayo isiya ngisho la kuspace i-destroy ozone layer iningi, asizihluphi Nkomo. Uyathola abantu bechisa amaganga besenza konke khonokho. Mhlawumbe singathi sesile nkulumo eningi abantu bekhuluma ngoba bekubona laba kubonileyo bephezulu, kungasenza siqalise ukucabanga sibone ikhaya lethu leli esithi i-Earth ngendlela e-different Nkomo, ngendlela ehlukeneyo.